Uhulumende wakwele Melika usethule umthetho omutsha okuncitsha amaviza iziphathamandla zeZimbabwe athi ziphazamise ukhetho olusanda kwedlula kanye leziphatheka kumisebenzi yokwephula amalungelo kazulu. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi bonke abalesandla ekubusweni kubi kweZimbabwe kanye lezimuli zabo kabasoze bavunyelwe ukwethekelela eMelika. UBlinken uthe njalo labo abahlukuluza amalunga enhlanganiso ezizimeleyo lawebandla le-TCCC labo kabasoze bavunyelwe ukuza eMelika. EleMelika liveleli lezijeziso elazedesa amanye amalunga eZANU-PF agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba libethesa umlando wokwephula amalungelo kazulu. Sixoxele lunga le-TCCC umnumzana Bednico Bebe yena othi okwenziwe yiMelika lokhu akumangalisi ngoba ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuqhubeka eZimbabwe.
Melika ukuthi ibakhumbuze ukuthi hayi kukhona okungahambi kuhle eZimbabwe, kusho ukuthi bacala nje ukuthi no-a-a kasiziseleleke-ke kulabo lanxa umgabe sewafa nabanye bakhe ababekuma-cadeted function sekafa. Wathi sivuselele ngokubakhumbuza ukuthi hayi nani elibuya lizejabula lapha e-America sizalinitha amaviza ngoba akukabi le nguquko abayibonayo njengama-American ukuthi ingaba yinguquko etshengisa ukuthi kungaba lobudlelwana obuhle. Kube khona phela ngoba singakhangela-ke kuningi okwenzakalayo eZimbabwe, abantu abathi nabebala imithetho bebafithi ukuthi emithethweni kuyabe kukhuluma eyinto kodwa-ke ngokwenziwa kwakhona kuyabe kusenziwa ngendlela ethiyeneyo. Khonokuhlana-ke kuyahlupha ngoba imithetho kufanele ukuthi uqondise ulawule wonke umuntu, kodwa ungabona umthetho sekulabanye obalawulayo abanye ungabalawuli. Abanye ababe bebukile njengama-Americans kuyabakhathaza khonokho ngoba nxa umuntu oyedwa kumbe ababili eZimbabwe bakhathazekile, laba ababukele omakhelwane labanye babe bekhangela ukuthi kathi imkhathazelani yena leyo oyedwa kumbe ababili. So abantu beZimbabwe abaningi bangabe bekhathazekile ngomumo okhona elizweni, betshengisa ukuthi lowo mumo ungaba ngcono kumbe ungaba nganeno nxa kuyukuthi ibandla elibusayo seliphumile. So bona bantu abakhathazekileyo umkhosi abawuhlabayo uyazwakala uze ufike kubomelinga khonale. Besesibuya-ke kwezokhetho. Kwezokhetho-ke nxa kulo khetho kuyabe kufanele ukuthi kube nomthetho oyabe uvuke ukuthi uzalandelwa nguye wonke umuntu. But ungabona sekufika nokweqiwa kwemithetho, kumbe uyabe seqiwa usenziwa i-ZAC kutho ukuthi i-ZAC iyaphambanisa, kumbe uyabe seqiwa usenziwa i-Ministry of Justice kutho ukuthi i-Ministry of Justice iyaphambanisa.
Ukuncitshwa kwabantu laba amaviza ubona kudala ukuthi baguqule izenzo zabo yini bababhebhe? Ngoba siyazi ukuthi kulezijeziso zeMelika ezikhona kuye kwaba lezijeziso zeBhilithane o-European Union kujeziswa abantu beZANU-PF kodwa akula nguquko ezwayo esiyibonileyo.
Uyabona mina mbonani izijeziso lezi nezokukhumbuza labo abaphambuka endleleni ukuthi hayi bazinikelani ukuphenduka endleleni nanxa bangabe baguquke. Phela ukuguquka kuya ngomzwangedwa womuntu. Omunye umuntu uyantshontsha abotshwe avalelwe ejele kuyikuthi ukuvalelwa kwakhe ejele kufanele ukuthi aguquke, kodwa ayephuma ejele engaguquwanga. Kodwa kakutho ukuthi ophambanisayo-ke nxa ephambanisa angabotshwa ayejele sokufuza ukuthi hayi nxa esephambanisa kwesingasiyekeleni ngoba vele ngaze lihambise ejele kaguquke. Kodwa okuthi ofika utshiwo lapha yikuthi ukhangela imithetho yamazwe ngamazwe ukuthi kambe kuyini okuyenziwa ngamazwe omhlaba ukukhumbuza uhulumende weZimbabwe ukuthi kukhona okungahambi kuhle. Kuyafana nje lokuthi ungakunanzelela mpingamili kule ripoti yesathat ephumile, sibonile izihathamandla zikahulumende-ke ziyisola kakhulu le ripoti, baze bakhanya-ke abanye sebezidisenda ngoba isadat yonke ukuthi hhayi thina sizakuma le ripoti eyabantu esibaqhilileyo.
Umnumzana Bednico Bebe lilunga lebandla eliphikisayo ele-TCCC. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule ukusolile kakhulu okwenziwe yiMelika.
Udaba lolu ngibona kuyikuthi mangikhangela abantu abanjabo America oblinkeni labo babona utshani elihleni lamunye kwelabo ilihle kulogodo. Abantu laba bazenza bona iyithi zedemokrasi abayiyo bachampion zedemokrasi bazenze konke. Kube kathi mina into yabo yonke ngithi ingcolile, ungakhangela ukuthi babulala njani abantwana insane esezifile eGaza. Insane esezifile eGaza, igazi labo liyabizwa phezu kwabo Blinken laba. Ngako ke konke abakukhulumayo Nkomo kunalifaka imisebenzi yabo engcolileyo losatani phakathi abayenze eGaza belabo Benjamin Netanyahu. Into zonke abazenzileyo Nkomo angizake mboni isihluku ubuthakathi obunjengalobana obufana labona ukuthi noba bengakhulumani Nkomo yonke into yabo abayikhulumayo iyizeleze. Xa ngikhangela ukuncedisa kwabo i-Israyeli ibulala abantu eGaza, xa sengikhangela imisebenzi ye-Amerika esiyenzile emhlabeni, ikhangela into abayenze Iraq okanye yonke into elayenzileyo nje ngobo-Libya, ngathi konke abo abahambe khona bangena bayenza bona izinto zabo zenezi ezokuqatsha beqatsha ngedemokrasi besikhuluma izinto ezingamanga abangasizwa abazenzayo. Abantu laba Nkomo eqinisweni lonke uNkulunkulu nguye ozabajezisa.
IMelika kungaba kukhona okubi ekwenzayo babagawule, kodwa kayivunyelwa yini ukusola ububi obenzakalayo kwezinye indawo, ikakhulu nxa sikhangela ukuthunjwa kwelunga le-TRC kunsukwana ezedluleyo latholakala lifile okuyikwephulwa kwamalungelo oluntu.
Nkomo, iMelika nxa ngiyikhangela njengoba ngitsho ngithi mina njengami akulanto engizayixolela ngayo iMelika ngemisebenzi abayenzayo. Yona iMelika lo umongameli wayo uJoe Biden lwana onguye owayethula izidera ngesikhathi engusenator owayethula izidera elokuzeni yezimbabwe bevele besilwa ngendaba yomhlabathi ezimbabwe. Kodwa kathesi ngakhangela khonoku kwenzakalayo konke kuyatshengisa imisebenzi emibi ye-Amerika emisebenzi engcolileyo eyokuthi noma sebekhuluma kufanele umfundisi okuhambe efera ebese siyakuma etiyeni uyachumayela ekhumayela kodwa ehambe efera ehambe ezinkomplazini ehambe emizini yabantu esenza into ezimbi ebese simayichumayele ethi lingaferi lingenzi ukuthi mina into eyenziwa ngoboBlinken liyana Nkomo izwisa ubuhlungu. Angiyali ukuthi into kazimanga kuhle lapha nalaphana Nkomo, kodwa entweni engikhulume ngayo Nkomo yinto enginganabufakazi layo ukuthi emele icubungulwe labo bezesecurity bekhangele bebona ukuthi ngathi ubani wenza ukuthi umuntu onje wanyamalaliswa ngobani, umuntu onje wabulawa ngobani, loko kuphume kube sobala kube sokusithi bona abakwenzayo labo bejeziswe ngendlela efaneleyo. But kwelokho ukuthi kuthiwe khona yeZimbabwe kunje yemthetho kunje, ingane uTrump wayesithi ama-elections wamtshontshela e-America.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lebandla lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe efundisa ekolishini leVits University kwele South Africa uDokotela Jethro Mpofu.
Kutsho khonoko nje ukuthi umhlaba iAfrica iEurope leAmerica sokuhlangene embonweni owodwa oqinile othi wona sokwanele ngezenzo lezi sizibona ziqhutshwa yiZANU PF nabayisekelayo ukumuncanisa imikhandlo yokukhuleka kwabantu kupolitiki. Ngakho ngathi kuyisimboli, kuyisibonakaliso nje okuseleyo ukuthi wona ngokwawo amaZimbabwe aphakame azilwele, aphakame aphakamise izandla athi sokwanele. Laba abanye ngemithetho yabo emazweni abo bangancedisa, bangasekela esingathi moral and political support, kodwa abasoze bawenze umehluko. Umehluko uzavela kuwo amaZimbabwe ngokwawo ukuthi azilwele kule mpi ekhona le.
Ithi njalo iMelika abenze ukhetho olusanda kwedlula lwangaqhutshwa ngemfanelo, labo bazajeziswa lemindeni yabo. Lapha kungaba kukhulunywa ngeZimbabwe Electoral Commission yini ochigumba labanye bakhe.
Nxa iMelika ikhuluma ngabathikameza ukhetho, ikhuluma ngempela okokuqala ngaye uhulumende weZimbabwe, i-incumbent government, leZimbabwe Electoral Commission, lezinye inhlanganiso ezinjengabofazi labanye ababonakale bephithizela, bevimba, bevikela njalo befuqa abaphikisayo ekwenzeni kwabo umsebenzi ade kumele bawenze. Kuphinde kube lama-security organs, inhlangothi zomvikela ezitholakala ezihamba phambili ngokuhlukumeza abantu, ukuhlukumeza amabandla aphikisayo, lokwenza konke nje obokuthatha inkululeko yalabo abaphikisayo kuyibeka eceleni, kuphinde njalo kuthatha amathuba wonke empumelelo ekhethweni kuwanikeza ibandla elibusayo. Bonke laba abantu bazozithola bebalwa kulabo abathikameze umbusa kahle, abathikameze inkululeko eZimbabwe.
Kodwa amanyathelo anje Dokotela Mpofu singathi ayaphathisa yini kumzabalazo wokuletha umbuso okhululekileyo eZimbabwe, kumbe kwenza iziphathamandla zeZANU-PF zintunye nje ziqhubeke zisenza okubi?
Amanyathelo afana nala anikeza i-moral support le-political support, ayisibonelo sokuthi umhlaba ukhangele, umhlaba uyabona njalo umhlaba uyafisa ukusekela amaZimbabwe enkulukweleni yabo, ekulweleni kwabo inkululeko. Kodwa ubukhokheli obuyadala umehluko yibukhokheli bokwamabandla abusayo, ubukhokheli bama-civil society organizations, ubukhokheli bezisonto lama-church aseZimbabwe, lobukhokheli babo abantu beZimbabwe ukuthi basukume bazilwele. O-America, o-Europe, labo-UN, labo-SADC, labo-AU, labo-European Union bangasekela kuphela, benikeza i-moral support, le-political support. Kodwa ukunqoba kunqotshwa impi yenkululeko kudalwa utshintsho kuzavela ebantwini beZimbabwe bekhokhelwe ngamabandla aphikisayo, ngabezisontweni, ngama-civil society organization, labanye abaphathekileyo ngokungatholakali kwenkululeko ezweni laseZimbabwe.
U-Dr. Jethro Mpofu, ingcweti kwezombusazwe efundisa zona njalo ezombusazwe ekolishini le-Wits University kwele South Africa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.